Ekuqhubekeni kodubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe, indlela yokusebenzisa umakhalekhukhwini ekubhadaleni indleko loba izikwelede isiyamukelwe ngabaningi, kodwa abayisibo bonke abayijabulelayo lindlela. Abantu sebesebenzisa umakhalekhukhwini ukwenza phose yonke imisebenzi eyayisenziwa emabhanga, efana lokuthumelana imali, ukubhadala izikwelede kunye lokugcina nje imali umuntu esendlini. Ingcwethe ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi imbadalo yokwenza lumsebenzi yiyo ekhama abanye ibenza bengathakazeleli ukusebenzisa omakhalekhukhwini.
Ama-charges akhona kwezinye isikhathi maningi kakhulu nxa usenza ama-transaction. Kodwa laye uhulumende usengene uthi athole imali leyo ngoba use-charge i-tax i-5% kumbe i-5% tax nxa usenza ama transactions wona lawo.
Ukutshela uthi kumele kube lendlela zokuvimba ukuntshontshelana imali ngabayabe besebenzisa incingo ezingayisizo zabo.
Njengoba indlela le isisetshenziswa kakhulu, sokumele kube lama security measures aqinileyo ngoba kungenzakala sibili ukuthi ugogo wasemakhaya enganika umfana ifone ukuthi enze i-transaction ahle yena antshontshele imali. So kumele kube lama security mechanisms amaningi kakhulu, ikakhulu nxa sikhalele ukuthi izimali ezizangkhona ezidlula ngama channels lawa seziningi kakhulu othi ukuqilwa sekungani kwenzakala. Ingingazuthi ama-reports akhona maningi okungakanani, kodwa siyakwazi ukuthi kulabantu abasebeqhila abanye besebenzisa indlela lezi ezama-mobile phones.
Kwesinye isikhathi umuntu nxa efuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukubhadala kuba nzima ngoba kungela magagasi. Kesizwe imbono kamnumzana Dumisani Nkomo ocubungula ezombusazwe.
Kodwa inkinga iba khona nxa kungela network okokuqala. Okwesibili, uyathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu abanelisi ukuthi bathole i-cash. Ikuliqhinga sibili elihle uma ilizwe lonke nje lisebenzisa abathi ngesilungu i-plastic money. Kodwa abanye nxa bengavumi kuba nzima kakhulu. Kuba kuhle njalo uma ama-network ehlala isebenza. Kodwa uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ikakhulu kuzesi akubhadaleki kuhle ngoba kwesinye isikhathi babesithi i-network yabo i-down. Kodwa liqhinga elihle sibili uma ilizwe lonke lisebenza kahle.
Bakhona abangakakwemukeli ukusebenzisa umakhalekhukhwini ukuthenga kumbe ukubhadalela indleko zabo. Umnumzana George Ngiwane olwela ilungelo lezisebenzi upha umbono wakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi abakakwamukeli lokho. Kungani? Ngenxa yokuthi into leyazi akufuni ngakuthi i-economy yethu iphansi kangaka. Lokhu senza kanti iyafosa ukuthi yenzani nikhona lokho kuphela nemali ifuna lingafuni. Suka ngoku imadlana khona kokhona abantu. Uyawufuna ukudlaka ukumbuthele kuyimali ukuthi abanye emzini lapha emakhaya lapha abantu abasebenzelayo abanye. Awungekho wamkela ukuthi yenze i-mobile banking yakutransfera kuphi ngaphi. So i-economy yethu nesimo yiyo khona. Abakithi ayikafiki lapha sengathi khona abantu sebekwamukela ukuthi yes i-mobile banking yikho kumele sikwenze. Kuyanceda sibili ngakuthi uyakwazi ukufuna ukuthenga nje kuphela abantu abantu abasebenza i-cash. But abantu i-Zimbabwe yi-cash economy le ba uyakwazi ukuthi lokhu ne-informal. So umuntu amtshela ukuthi uzakuthenga kufanele wenze i-mobile banking ukwenza kufanele kuyikho cash. Abavumi abantu abaningi.
Ngobuzima abantu ababhekana labo emabhanga ukuthola imali yabo sebebanjwa ngamandla ukusebenzisa indlela yabo makhalekhukhwini. Osokubone amankampani abalisa i-Econet, Net1 le-Telecel esiba lenzuzo enkulu.